uyabona kuba nzima ukuthi khona umuntu ekutshela ukuthi lapha mina kathesi sengifuna ukuyayo qeda i-master's degree yena ehluleka ukupasa u-form 4. Izakhi ilo hlupho olulodwa, ambona ukuthi useselomuntu olokhu elethemba kiyo. Nxa bona besithi badinga imali, indaba begijima besiyakhatshana bengaqali ngemali zecommand agriculture ezikhanyayo, ezisobala, ezikhonapha eZimbabwe, okwaziwayo lokuthi abazidlayo ngabozibani. Abanye ke ngabantu abahlala naye yena uLois Matanda-Moyo wakhona. Indaba efuna ukuqala ezitshela ngendaba ngezemali ezisemalaysia khona lekhatshana engaqali ngezinye ezikhonapha lokubotshwa kwabantu bakhona. So ke ngokubona kwami yikudlalisa isikhathi sabantu seZimbabwe, uzama ukudivert iattention yethu, ikuzama njalo ukuthi yena abantu bezama ukukhangela angani izakhi kukhona ekwenzayo, kanti bona vele akulaluthaba lwenzayo.
Kodwa mhlawumbe isitshintshile, yikho nje besithi sebezama ukuthi ibuye elizweni limali.
Charity begins at home, Nkomo. Akhona amasela awagcwele lapha eZimbabwe kuZANU-PF. Ngiyakutshela ukuthi khona apha kuyaziwa ukuthi khona izimali zikahulumende zidliwa njani ngabobani. Yindaba befuna ukuthi beqale bedinga lokho okusemoyeni esingakwaziyo, okungakhanyiyo, okuphoyika ukukhulunywa kuphela ngaphandle kokubana kuyikuzama ukuthi bezivala amehlo. So ngokubona kwami mina, hayi, ngibona ngani akula lutho sibili olumangalisayo esingalulalela kumama lo. Umama lo uzama ukusilibazisa nje njengabantu beZimbabwe ukuthi sicabange ukuthi kathesi sebethintile. Bathinte nini? Odita general ohlala ekhuluma ngabo ukuthi hayi imali idliwa ngabantu abanje nabanje nabanje kuhulumende waseZimbabwe.
Kodwa asithi izakhi yenelisile ukukhuluma lalawo mazwe okuthiwa kufihlwe khona limali, ubona kusiba lokuvumelana yini ibuya limali eZimbabwe?
Kuyahlupha lokho Nkomo, ukuthi khona sithi khona kuyenzakala. Because okwakuqala laba bantu behluleka ukuthi beprove beyond reasonable doubt lapha ngaseZimbabwe kulaba bantu abalutshwana so far sebeke bababopha. Amazwe wonke lawa aphandle ale mthetho yawo ayabe elayo pertaining to ama-investors. Nxa umuntu ebuye wazo-investor, amalungelo alowo muntu bayawahlonipha, abafani lapho esithi khona umuntu noma e-investile lapho kumthathela into zakhe.